Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah. Amazwi kankosikazi Grace Mugabe umkamongameli awakhulume emhlanganweni weRushinga adala imibuzo ethi angabe efuna ukuthatha isikhundla somngakhe na nxa esesukile. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthi akakwazi ukuthi abampathintambo abangezanga edalela ephalamende lamhlanje baphiwe ngubani imvumo yokwenza lokhu bekhetha kuya emhlanganweni kankosikazi Mugabe. AbeZimbabwe abahlala kweleBotswana abaphila ngokweluka inwele bakhala ngokuthwaliswa nzima beqoshaniswa ngamapholisa kanye lezimpi ezingapheliyo phakathi kwabo labanye babo abayizizalwane zololo lizwe kubangwa amakhastoma. Kuthi ke amantombazana aweZimbabwe yakwele South Africa akhala ngokwanda kwenhlupho ababhekana lazo ekuphileni kulelo lizwe. Kuthi ke kuLive Talk lamhlanje sikhangela okukhulunywa ngonkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni ayenzayo. Lingakuthwa ilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 la ku 15455 kHz ku shortwave. Siyatholakala njalo ku Facebook ku VOA Ndebele lisidinge.